Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Bona mngela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 18 kuNtulikazi 2021 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhuhlane we COVID-19 ubulele abantu abafika phose amajumi ayisikhombisa 68 izolo eZimbabwe.
Siyananzela ukuthi umumo weze COVID-19 awumuhle, inombolo ziyaqhansa ziyaphezulu.
Abezempilakahle bakhuthaza abantu ukuba bengahambi ezimfeni ngenxa yokumemetheka ngamandla kwegciwane le-COVID-19.
Abantu lokhu bebuthana ezimfeni okuyingozi embi kakhulu. Nxa bebuthana laphana ayisikukuthi bazathatha umkhuhlane emuntwini obhubhileyo, bayaphanana bona bodwa umkhuhlane.
Inhlanganiso ezizimeleyo lokhu zilwela abantu bakwaleZimbabwe na bayahlupheka abantu ngokuswelakala kwezikolo zemfundo ephezulu.
Uhlupho esihlangana lalo ikuthi izikolo zethu zikatshana.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Abantu abafika phose amajumi ayisikhombisa 68 babulewe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo. Wathi bedlula kancane inkulungwane lamakhulu amane 1445 bahlolwe batholakala belo mkhuhlane we-coronavirus. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuthi sokulabantu abedlula inkulungwane ezimbili lengxenye 2588 asebebulewe umkhuhlane we-COVID-19 elizweni kusukela ngombimbitho nyakenye. Luthi sokulabantu abedlula isigidi 1,132,045 asebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Usikhuca mfundo solwayo ngwenya osebenza esibhedlela seMpilo Hospital uthi umkhuhlane lo umemetheka ngamandla ngenxa yokuthi abantu kabalandeli abakutshelwa nguhulumende labezempilakahle.
Amahla bezulu lapha asehambeni nompola umkhuhlane lo mubi obhubhane we-coronavirus esesahlasela ngawo sakhuluma ngawo kwazi kwaphela umnyaka. Pho umkhuhlane usungenile ekhaya usuhlasile, asebewunompola bewuphanana uyamemetheka uya phambili okwamagama. Njalo bazabona izimanga abantu sebesifa okwamagama. Abantu kabalalele khona lokho esikukhulumayo ukuthi lo mkhuhlane unjengefreezer leyabonwa ngabadala uzobhidliza imphefulo eminingi lapha emhlabeni. Yikho kumele umuntu ananzelele ukuthi umphefumulo wakhe awusozubhidlizeki. Elalele khonokho esikukhulumayo ukuthi kumele baziphathe njani, bengayenzi isiminye eminye. Njalo abantu lokhu besala ukuthi bagqoke ama-face mask okuzwayo, lokhu bekhipha amakhala abo behamba bephefumulelana. Pho umkhuhlane lo ubhubhane lolu lapho lunompolwa khona amakhala nxa evulekile.
Ungwenya uthi akusamelanga abantu behambe ezimfeni.
Lapho ezimfeni umuntu engezwa kuthiwa sefelwe yisihlobo sakhe segijima njengomuntu ekhala ekhohlwa konke lokhu esikukhulumayo. Abantu lokhu bebuthana ezimfeni okuyingozi embi kakhulu. Nxa bebuthana laphana ayisikukuthi bazathatha umkhuhlane emuntwini obhubhileyo, bayaphanana bona bodwa umkhuhlane. Yikho abantu siyacela ukuthi abantu nxa kuwukuthi umuntu uthiwe yi-coronavirus, shiye nge-coronavirus, bengaze babuthana. Kufakwe ilanga lelo lapho abazahamba khona belandela izinqumo ezikahulumende ukuthi bahambe bamachumi amathathu, behambe beka umuntu lo osesithile. Bayekele ukubizana besenza izimfa, lokhu kuyingozi embi kakhulu. Njalo imingcwabo kakuhambe izihlobo kuphela. Umuntu engaziwathengezwa imfa yonke segijima akusesilesi sikhathi elisijayeleyo. Isikhathi esibi umuntu kabekwe ngabantu abakhe izizalwana zakhe. Abaningi liqhalelane ngamafoni lingaze lagijima lisiyabuthana. Ngoba kuvikezayo lawe uyabe buthanelwa.
Abantu abaningi bathi kuyethusa ukwenzakala eZimbabwe lapho kumemetheka ngamandla umkhuhlane we-COVID-19. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi kumele abantu baqaphele umkhuhlane lo.
Nombolo ziyaqhansa ziyaphezulu. Sinanzela njalo ukuthi khathesi le iDelta virus le ekhona kukhanya abantu lokufa kuba khona, kodwa ukusikhathazeka ukuthi abantu abalandeli izimiso ezifakiweyo. Bakhona abantu abaleyo bedele ukugqoka ama-mask, bakhona abantu abaleyo bedele i-social distancing, kula bantu abaleyo bengafuni ukusanitizer. So ke abantu bayaxwayisa ukuthi kulanzele khonokho. Njalo sokulo mthetho ocacileyo ukuthi kukhanya ungathi okunye benza igciwane liqhubeke lisiya phambili limemetheka ngabantu ababuthana nxa kufiwe. So abantu bayacela ukuthi ezimfeni singabaningi sibe yi-30 emangcwabeni singayi, kodwa abantu ngenxa yesiko lethu esasilala kudala balokhu besenza inkani kube lokhu bechuba ezimfeni. Kodwa ke siyacela ukuthi bangakwenzi ngoba langale emangcwabeni akulahlupha. Ukhansile uselabantu abachathile abasebenza ukubana basincedise ekusebenzeni ukugqibela umufi. So ke abantu abakunanzela ukuthi abahlale ezindlini bangaphunga ukuphumaphuma njalo balandele izimiso ngoba ukufa kukhona leyo igciwane liyamemetheka okwesabekayo.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba abantu abedlula 1,982,613 sebehlolwe batholakala bele-COVID-19 kwaphepha abazinkulungwane ezingamajumi amahlanu kumkhuhlane we-coronavirus. Uhulumende ukhangelelwe ukuba uzathenga amajekiseni okuvikela uzulu kumkhuhlane we-COVID-19 ayisilinganiso sokungamadosis afika izigidi ezintathu lengxenye 3.5 million kusiya phela uNtulikazi. Inhlanganiso yentathele zindaba ebona ngenswelo langenhlelo zabesifazana eZimbabwe Women Journalists ithi izakwenza umhlangano omkhulu namhlanje wesikhumbuzo sikamuyi uSandra Nyaira wayesebenza emsakazweni weStudio 7. Unkosazana Prasetis Jeremiah osebenza emsakazweni weStudio 7 uthi kulabantu abaningi abakhangelelwe ukuba sesikhumbuzweni lesi abagoqela abasebenza loNyaira labanye. UNyaira ungcwatshwe izolo emathuneni eWarren Hills eHarare. Inhlanganiso ye-Afrobarometer isanda kwenza uphenyo oluveza ukuba abantu abayisilinganiso zokufika phose amajumi ayisificaminambili ekhulwini 79% bathemba inhlanganiso ezizimeleyo okwedlula umongameli, inkokheli zamabandla okholo, idale lephalamende kanye lamapholisa. Kodwa kulabanye abantu abathi inhlanganiso ezizimeleyo kasaqhubi kahle umsebenzi. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
EleZimbabwe lilenhlanganiso ezehlukeneyo ezilwela amalungelo oluntu lokunye, kodwa iningi lithi inhlanganiso lezi azisalandeli indlela eqondileyo yokusebenza. Bathi ezinye sezisebenzelana lamabandla ezombusazwe kumbe lebandla elibusayo. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mzacangulube uthi zikhona inhlanganiso ezingasebenzi ngemfanelo eZimbabwe.
Abaningi bakhona ungakhangela kuhle kuhle bagxila kuma issues endabeni zokuthi ozokuthuthukisa izindawo kumbe zokulwela amalungelo abantu, but kabasasigxilanga kwezombusazwe.
Unkosikazi Abigail Mupambi okwinhlanganiso ye-hashtag this constitution uyakusekela lokhu.
Indaba eyama-CSOs sibili ye yindaba ehlukumezayo ngoba iyahlanganisela impilo zabantu. EZimbabwe ipolitics yala i-toxic isuke iphambanise umsebenzi omuhle oyabo senziwa ngama-CSOs. Sikhona sibili yebo isandla esangaphandle laso osiyangenela, uthola ukuthi lakhonapha le internal politics yalapha layo kwesinye isikhathi iyaphazamisa umsebenzi.
Unkosikazi Mopambi uthi ezombusazwe yizo eziphazamisa inhlanganiso ezizimeleyo, uthi kufanele kube le mithetho yokusebenza kwenhlanganiso lezi. Umnumzana Ndodana Moyo osebenzela esabelweni seMathebeleland South laye uthi sokonakele kunhlanganiso ezizimeleyo.
Kubo early 2000 lezi inhlanganiso bezikhanya kakhulu zifuqa umkhankaso esingathi advocacy ebezilwela amalungelo abantu. Kunsuku zakhathesi uzananzelela ukuthi ama-civic society organizations asethatha icele lamabandla ombangazwe.
Kodwa omunye olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo okunhlanganiso ye-ibhethu likaZulu usola uhulumende ngokukhuluma kubi ngenhlanganiso ezizimeleyo ikakhulu ezilwela amalungelo oluntu.
Amanye ama-NGOs ngokubona ukuthi uhulumeni akakwanisi ukulalela intando yabantu bagcina labo sebeza alayina le-opposition. Baya bebona ukuthi akungazayo kwaba le democracy kulo mbusazwe lo okhona.
Abantu abaningi bathi akumelanga inhlanganiso lezi zibe lamacele kulokhu eziwenzayo. Umnumzana Patson Xaba, isakhamuza kobulawayo esilwela ukukhululeka kwamthwakazi, uyakusekela lokhu.
Inhlangothi ezimele amalungelo oluntu zazifanele zisebenze zingathathi uhlangothi. Lokhu kubangelwa ukuthi kule mali phakathi abayizuzayo okuyinzuzo yabo yokuphila.
Loba kunjalo, umnumzana Khumbulani Maphosa olwela amalungelo oluntu uthi inhlanganiso ezizimeleyo lokhu zisebenza ngemfanelo lozulu.
Kungathi uhlabe ukungasebenzi kuhle kwebulawayo City Council njengesibonelo, ukhangele zamanzi kumbe ezokubuthwa kwezibi, ngiyathwa yindaba uhloko zibulawayo City Council ngenxa yokuthi yona ilabo councilor be-MDC, kutsho ukuthi wena njengenhlanganiso usekela uhlangothi lwezanu.
UMaphosa uthi abakhala kakhulu yibo abalomona, hathi inhlanganiso lezi. Abadala bathi imbuzi idla lapho ebotshelwe khona. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Uhlelo lwezamaphandleni namhla sisesigabeni sekuwana kuward 8 ebulilima East esabelweni seMatholweni South, lapho sikhonga khona ngodaba lokuselakala kwezikolo zemfundo yaphezulu, ama-secondary schools. Udaba lolu silethulelwa yinhlanganiso ye-Abacus Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7. Unkosazana Hazel Msimanga usungula lingxoxo.
Uhlupho esihlangana lalo ukuthi izikolo zethu zikatshana, considering i-secondary school is too far from lapho esihlala khona, something like 23 kilometers away from our home states. The thing is, kusenza ukuthi singaqedi ukufunda ngoba ama long distances akhona abamaningi kakhulu, suka siswele interest esikolo. Ungahamba this long distance ufike udiniwe. First 4 periods uyabungafundi, uyabusaresta. The other thing, endleleni leyi akulamizi, so i-protection yakhona it's low, so uhlangana lokuhlukunyezwa lento eziningi ezihlukeneyo okungakwenza ukuthi ungabi le-interest indaba zesikolo.
Unkosazana Henrietta Dube uyakusekela lokhu.
Bengifunde phakama, hlupho ebengihlangana lalo ukuthi bengihamba amalongo kilometers 20 kilometers plus bengifika ngidiniwe, ngingasatholi isikhathi sokuthi ngibale even nxa ngitshayisile khaya, ngingatholi isikhathi sokustarta. Futhi benenkinga yodaka nxa izulu limile, besihamba ngesidaka fika zizincolile esikolo. Lokuba manzi kwesikhathi fike ngimanzi.
UMandla Nkosi Nkomo uvumelana laye.
I-ishu ye-secondary school yingantaiyinkinga ngoba mina ngedambe ngokha 6 kilometers injalo every day, Monday to Saturday, because sometimes uyabizwa nge-Saturday ukuthi uyefunda, of which amadini onke la iviki uyagcina ungasela interest kakhulu ngale kufundeni. So most of abantwana bendida apho sigcina saphumeleli ngenxa yokushota kunoko isikolo esikatshana. Le ndlela lapha inganto ayikho kude ebantwaneni ngoba iganga from khona le ekomanguba to Nduja iganga. So kwiganga kunjalo kuyangekho safe, kulabantu ethela abayenza i-violence kakhulu khona ale sidakeni.
Sima lapha kuhlelo lwezemaphandleni esilwethulelwa yinhlanganiso ye-Abacus Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7. Lingakhuthwa lohlelo olufanayo ngeviki ezayo. Singangeni kusigaba esilandelayo, sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa ubekhangelele namhla ukuba uzathanyela emigwaqweni ethuzani lalapho okwatshontshwa khona impahla ngabantu abangena ezitolo benza santando, ngesikhathi kulabanye ababekhonona ngokubotshwa kwaye ngumongameli umnumzana Jacob Zuma. Kukhangelelwe ukuba kusasa kuzaqiniswa elinja lokuqala lobukhohlakali elethuswa uZuma. Lokhu kubikwa ngumsakazo weVoice of America. So we see Kati says a masigo. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke siqhubekela phambili sixoxa ngemisebenzi kaGlorose Gay. Silomnumzana Nkululeko Gobala Ndamathe, ingcweti kwezamasiko esintu.
Xa sikhuluma ngolozi kuma umama owayephiwe ukukhalipha kakhulu, yena owayezalwa nguChocha Dlodlo emzala loMachabalala. Yena uzelwe ngo-1855 waze wayakhothama ngo-1919 mhlaka 23 February ebulawa isifo esasihlasele isizwe simnyama esasibizwa kuthiwa influenza. Yena ke ngebhadi ke wayenganamntwana, kodwa kukhona inkosazana wayikhulisayo eyayibizwa kuthiwa Mustambe, inkosazana Ustambe. Umama Ulozi Gay wayetshatwe inkosi loBhengula, njalo wayefavorite inkosi loBhengula ngokuhlakanipha.
Kwenzakalani isinyamalele inkosi uloBhengula?
Uthe ngomva kokuchitheka kwesizwe samahlabe Zulu sichithwa ngabamhlophe ngo-1893 kusiya ku-1894, umama Ulozi Gay wabutha yonke imfuyo yenkosi kanye namakhosikazi wayakha umuzi ebubi okuthiwa kukonkosikazi. Lowo muzi wawubiza wathi kukonkosikazi, khona lapho okulendlinza lakhe khona. Wazethatha induna umtshana Khumalo lomfanyana Khumalo ozala umlonyeni ozala uMabhikwa ukuthi beqaphe ke lesiyana sigodlo.
Okunye ke Gobalanda, wenzani uLozi Gay?
Kuthe ngo-1896 kwaba nomvukela wamahlabe Zulu owabizwa kuthiwa yimpi yehlokela ibomvu, wawuholwa ngumama yena uLozi Gay. Kwakule butho lapho ingubo insukamini siziba ihlathi lameva kanye nayo imbizo layo babo umtshana Khumalo. Leyo mpi leyo yathatha isikhathi eside kakhulu, kwagcina kusiba ke lokukhulumisana phakathi kwezinduna labamhlophe. Ngomva kwalapho kuthe sokunokuthula ke kaphelelanga lapho ke umama uLozi Gay waba le project yakhe yokugqugquzela isizwe simnyama samahlabe Zulu ukuthi sifunde nalemfundo yabamhlophe. Kasayisaphelelanga ke, kasayiqedelelanga iproject yakhe ngoba kwasuka wahlaselwa yileso sifo leso esinfluenza ke ngesikhathi esiyakhothama ke ngo-1919 mhlaka 23 February. Lapho ke kwayehla khona ifeli imnyama esizweni samahlabe Zulu kuchitheka kwazo. La namhlanje sasala singalamalusi.
Simalabhaka uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Besiquka lomnumzana Nkululeko Gobala Ndamathe, ingcweti kwezamasiko esintu. Kasihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Ngifunthi sikhangele udaba lokuthukuthela. Nyakwazi tempilweni siyazonda sithukuthele sonke, kodwa kulabanye abasebayenza ukuthukuthela kube ingxenye yakhe ngenxa yokuthi uyabe sehlule ukuzithiba lokuzibamba. Ngifuna ukubala kumaHubo 37 ivesi ka-8 ithi yona, zithinte ekuthukutheleni, uyekele ulaka, ungazikhathazi ngoba kubanga ukona. Ngakho siyananze lela nxa sikhangele eBhayibhelini sizafumana ukuba uJesu ngwakhe wayethukuthela kwezinye izindawo. Siyamnanzelela laphana engena ethempeleni efica bethengisa, wasesithi yena selisenza indlu kababami ibe ngumkambo. Bathi wathatha umchilo waxotsha wonke umuntu, wafuqela amatafula eceleni elokuthukuthela. Manje kwehlukene njani ukuthukuthela kukaJesu lalokhu ukuthukuthela okuletha ukuthi umuntu agcine esona? ngamanga. Siyabona okokuqala mfuna ukutshengisa lapho ukuthi kuba khona ukuthukuthela uNkulunkulu akuvumayo. Lokho kutsho ukuthi ukuthukuthela okulobungcwele phakathi. Nxa sibona abantu besona ulelungelo lokuthi uthukuthele ngoba simbonile lapho uJesu esibalolaka efica ethempelini abantu sebenza ithempeli laba ngumkampu. Njalo siyamfica uJesu esibalolaka nxa ehlangana labafarisi ebakhuza njalo ezonda lapho esithi lina linjengamangcwaba alamathambo asewomile ngenxa yokuthi liyadukisa abantu. Ngaso sonke isikhathi nxa sikhangela uJesu wayesibalolaka kumbe lokuthukuthela nxa ukulokona phakathi lokumelana loNkulunkulu. Wayengaphonkuba lolaka nje entweni yonke. Ikanti njalo siyananzelela ukuthi ngakhangela sengiqathanisa lempilo kaMose, siyakwazi ukuthi into eyayenza ukuba uMose engangeni eKhenani, engangeni elizweni lesithembiso, yikuba uMose waba lolaka. Kwathi abantu bakaIsrayeli sebetshengisela ukungalaleli uNkulunkulu esebenzele yonke into, bekhalela ukuthi bethola amanzi okunatha, bekhalela inyama, bekhalela ukudla, uMose wayelokhu ethukuthele esiba lolaka. Ekugcineni siyambona uThixo esithi kuye, tshaya kanye idwala ukwenzela ukuthi kuphume amanzi. Yena watshaya kabili esezondile. Njalo siyahlangana lo Mose laphana evela phiwa imithetho uNkulunkulu, wathi esehla wafica sebekhonza izithombe, wafika watshayelela phansi lapho uNkulunkulu ayibhale khona imithetho ayifuna ukuthi abantu bayilandelele. Ngakho ke ulaka lukhona, siyalufumana eBhayibhelini lisiba khona. Kodwa kanti siyananzelela uPaul uthi yena ungavumeli ukuba ilanga lize litshone ulokhu uzondile. Ngakho ke lapha bengifuna ukuthi sikhangele ukuthi ye ukuba lolaka ungaba lalo, lokuzondo ngazondo uzondiswa ngomunye umuntu. Kodwa siyananzelela ukuthi iBhayibheli lithi ungahlala kunjalo uyangena esonweni ngolaka lwakho. Kwezinye isikhathi kuyadingakala ukuthi udobhe umakhala ekhukhwini, ufonele lowo muntu okucaphulileyo, uxolisane lalowo muntu, kumbe kungkhaya ulwe lo nkosikazi. Akumelanga uvume ukuthi kwedlula amalanga amaningi lingahlala ngaphansi lobabili latshengisana ukuthi kanti laphana ubusithini.
Kuyibhethe mfundisi.
Baba Nkulunkulu, siyathandaza igama lika Jesu kulabo abalaleleyo ababa lodubo lokuba lolaka lokuthukuthela ngaso sonke isikhathi. Nkulunkulu wami, ngabe ungaphilisa imtshado, uphilise ubudlelwane babantu phakathi kwezihlobo labangane lasemabandleni, abantu bengalwi. Egama lika Jesu siyathandaza, amen.
Lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkungo.
Siyabonga kakhulu Jakelidala Ntungameli Nkomo. Okwamanje sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Ngali chona njani umthwakazo omuhle zimpapo omuhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama nguMaikobe. Namhla kuhlelo silodise Dube owenhlanganiso yeMatopo Youth Development Initiative. Siqhubeka sikhangela ukuthi uhlelo lweCOVID-19 lockdown luphazamisa njani impilo zabatsha elizweni. Dube, ngiyakwamukela kuhlelo. Nantu udaba esilalo kuhlelo. Yini umbono wakho?
Ngiyabonga ithuba mayi. Uhlupho labantwana abazithwalayo besasebancane besasezikoleni luhlupho osoluvamile kakhulu, especially kathi singesikhathi se-COVID-19. Khuluma nje kulama cases othola ukuthi khona abazithwala besesikolweni, and most of our families ngapha they are child-dated families, abazali ba outside the country. Ngangixoxa nje nabadala, uthola ukuthi abadala bayathi ukuthi khona sokulabantwana ababehamba behlale maybe bengekho lasekhaya, uthola ukuthi abantwana bayahamba labantu abadala. These things they lead to uthwala kwabantwana besikolo. Then the other thing ukuthi khona i-sexual health education akusinto evamileyo due to uzilo esibalalo lenkolo yethu ekhona, even la ma-values ethu le-culture. So most of the time uzathola khona the same region ethu e-affected nge-pass rate is the same region eyabile high rate kokuthwala kwabantwana besikolo.
Silokho esikudaba lolu, uhulumeni usanda ukubika ukuba abesifazane abangaphansi okweminyaka ewu-16 abayenelisi ukuphiwa ama-contraceptives ngaphandle kokuba uphiwe imvumo. ngabazali. Sikhangela udaba lokuthi inani labazithweleyo lilokho likhuphuka njalo uhlelo lwe lockdown luqhubekela phambili. Awusitshela umbono wakho ngalokho okusandukwenziwa nguhulumende.
Mina ngombono wami uhulumende lapha akayicabangisisanga lento le ngoba siyithaya indiva into yokuthi khona abantwana bayalwenza ucansi. Ukuthi si-ignore ama-challenges esibhekane lawo and pretend as if khona lento le asibhekane layo. It's hard ukuthi si-accept ukuthi khona abantwana bayalwenza ucansi. It's really hard. It's something which you need a collective approach ukuthi siyenze. Ukuthi size sifike esimeni sokuthi khona siyivumele. Singabazali lo hulumende wonke nje ama-stakeholders. But yinto esikhona. Kuhle ngoba sesiqala ukukhuluma ngakho. But lesi sinqumo sokuthi uhulumende khona abantwana basizobethwa ama-contraceptives. Kuyenza ukuthi khona abantwana beqhubeke bezithwala. Sex education needs to start ezikolweni and involve labadala.
Hayi, isikhathi sesidliwe ngumakungoyi Dube Gqiba lingxoxo.
Njengoba sokuvelile ukuthi lockdown isikhweze izinga lokuzithwala kwabantwana besikole, into esibalulekile manje ukuthi khona sizitshele ukuthi khona sokwenzakela, how best can we avoid ukuthi khona kungaqhubeki kusenzakala. I-COVID ikhona, it seems sazophila layo kusiya phambili. So into ebalulekileyo ukuthi khona landele yonke indlela abezempilakahle abathi ukuthi khona singahambelana lakho. And I'm sure one of ama izindlela abezempilakahle ababekhangelele ukuthi sizenze yikuthi i-sexual health education kube yinto ekhona ikwanisa ukufithwa ini ku-syllabus ukuthi abantwana bezwisise ukuthi khona kwenzakalani. Since kathi sikuyi lockdown lezikolo zingavulwanga, kutshengisela ukuthi khona i-challenge le isuka ibe khona kakhulu. And into engayenzakala kunezibhedlela kube khona indlela yokuthi amanensi abe equipped ukuthi khona akwazi ukuncedisa bona abantwana abasakhulayo abafikayo. Kube le ndlela lokuthi khona amapolisa maybe through victim friendly unit bekwazi ukufinyelela kuzakhamizi, because that's where it needs ukuthi khona kubonakala ukuthi umsebenzi ukhona, because khathesi amapolisa yiwo angaba elendlela yokuthi khona angafinyelela kuzakhamizi ezehlukene.
Hayi, isulukandaba lumzwile umnumzana Decent Dube owenhlanganiso yeMatopo Youth Development Initiatives. Nguye besilale namhla kuhlelo kwanele kwanamhla zohlangana ngolwesibili kuhlelo lwe-Life Talk The Connection, lapho siqhubekela phambili sikhangela okuhlangana nabatsha elizweni. Olebalulisayo ngumaigobe mthwakazi omuhle zimpapa omuhle. Sohlangana ngolwesibili, bye bye.
Wezemidlalo siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lo Elijah Nkala okuhomela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano wokugijima wama-Olympic Games ngomnyaka ka-1988. Uyaqala umncintiswano wama-Olympics kwele-Japan kunsukwana ezilandelayo. Unkala ukhuluma ngokuzinikela kumncintiswano we-athletics lezicoco zakhe eziningi.
Omele enze njengami kumele azinikele, kunganathi engabhemi, ebe ngumuntu osobho ohlala e-right, engalaleli ubuhlungu be-training, engalaleli ubuhlungu be-training ngasoze phumelele.
EZimbabwe umdlalo we-athletics ubona njani i-future yawo?
Ya, umdlalo we-athletics isikhathini esiningi lakudala vele wawuthathwa ungakhangelwa njengomdlalo oqakatheke kakhulu, of course, ngoba kwakuqakathekiswa amabhora labo-hockey. Kodwa kathesi umdlalo njalo i-track and field ibingaqakathekanga kakhulu ngoba ibingela ama-prize. Into athi iphiwa kwekugijimeni athi bephiwa ama-prize ngabantu abama-marathons. Yibade bethola ama-prize. So i-track and field yiyo abantu eZimbabwe ade bengani bayikhayelela phansi ngoba ayela nzuzo, yikho kwade kukhona. Kodwa kade simbona ngani mina indlela engangiyenza mina nxa sezangama-local competitions bengicela bengena kubosomabhizinisi abancane benika amapheni abantwana ongamasepa ongama-colgate bexubhe banika kube ngama-prize wama-exercise books. Yikade ngwezi just ukubamotivata ngisenzela ukuthi leyana indlela yokuthi kuthiwa i-marathon yethula ama-prize bekufake eceleni.
Ngezicoco zonke lezi babunkala ubona ngani i-athletics yakulethelani?
Ngezicoco kuphela ngabisa udumo, but ngakwakule mali kwama njengamanye amazwe ngakathesi ngame good asset ku-community, ngangancedisa abantu nxa ngangaphiwa engangikuphiwa nxa siwina. But sasiwina khonoku amameda, since I'm saying ukuthi vele kwakungela even monetary owawuyithola.
U-Elijah Nkala wangena kumncintiswano we-Olympic Games ngomnyaka ka-1988 kwele-South Korea. Sixoxelaye esemawabeni eMatureland South. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo ngoGibbs Group.